Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Kulabantu abafika inkulungwane ezinhlanu 5000 abangene kwele Botswana besuka kwele Zimbabwe ngompandula besiyadinga imisebenzi. Inhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ixothoza iZimbabwe Examinations Council ephe isinqumo sokuthi amaphepha emihloliso yesigaba sika Grade 7 kumele ithwalwe izinsuku zonke isuka emahhovisini kahulumende isiyanikwa ababhala imihloliso le. Umnotho welizwe leZimbabwe uqhubekela phambili ubhidlika ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa edinga uncedo kwamanye amazwe lokuthuthukisa ilizwe. Ulafto kulamdla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane wesihudo osubulele abantu abaningi kweleZimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini obefacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngamapasi 7 ntambama langamapasi 6 ekuseni kumakhakhasi athi 9:09 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.